Umnanga kwa uthe kunengi okwenziwa libutho leZimbabwe eCholocho Nyanga lezinye izigaba okumele kuqhakathekiswe nguZulu.
I once again congratulate the officers, men and women of the Zimbabwe Defence Forces for a
Ngithanda ukuthi amhlophe kwabebutho lethu omama labobaba ngokwenelisa ukugcina ilizwe lethu abantu balo lenotho yalo.
Ekhuluma embuthanweni lo umphathintambo kahulumende obona ngezintuthuko yamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthe banengi abesifazane abangena kubutho kulezinsuku.
Umsebenzi emangalisayo. Kulabanye ababamba sibili imbhobho baba ngamakhomanda, kodwa kulabanye abenza umsebenzi wokuthi yibo ababe ku-education ekufundiseni abantwana, abanye njalo bekuma-clinics beselapha ababe belimele, abanye beyibo ababedinga impahla zokuthi abantu bavunule kumbe bagqoke kumbe basebenze.
Kulabanye abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe. Omunye wabo ngumnumzana Charles Nyoni owasebenza kunhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square eyayikhokhelwa ngowanyamalalayo u-Itai Tsamara uthi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe.
So nxa amabutho eZimbabwe esebonakala esengenela indaba zepolitiki sibona kungamelanga bakwenze lokho, yinto edanisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi thina ababe belwela amalungelo kaZulu njalo ababe befuna ukuthi ilizwe lethu libe likhululekile.
Noba kunjalo, banengi abadinga imisebenzi minyaka yonke kubutho leZimbabwe.